zihambisa ingwalo lezi kwamahofisi nabo awobosiba lukhulu bama-provinces labo mahofisi abo-DA lapho ezatholakala khona kulabo abazamele bazifinyelele ama-stakeholders wonke kuyo ukuthi umsebenzi lo uyaqala nje kusasa namhlanje abantu bayaphuma nje baya kuma-provinces
ingwalo lezo nxa sezisemahofisini abosiba lukhulu zizasiwa ngaphi kusasa
lama stakeholders vela wathi sisebenza lawo abekhona ku-first stakeholders conference ku-second or stakeholders conference bekuvele ingatha zonke zibezimelwe yizo lezo ngatha eziyathithwa-ke ngobukhokheli bazo eziyaona lezo ngwalo zihambisa kumaqembu kumbe kunhlanganiso lezi ezizimeleyo abamele inhlanganiso lezi besiyafika khonala emahofisini kusetshenziswa ama-register nalawo becollect-a ingwalo lezo okuyikho kuzamele kuncedise ekutheni ingwalo lezi ziyefika kibo wonke abantu abamelweyo yikukhokheli lowo amalungu ayijala ephalamende nawo ezigabeni zawo alindele khona alulindele lolo hlelo ngezandla zonke kuzaba lula sincedisana layo i-civic society sincedisana layo evile kade sisebenza layo hlelweni zonke zenezo ezedluleyo
zingaki njalo zilotshwe ngaluphi ulimi
ingwalo lezi kulezinye ezilotshwe ngesikhiwa kuzaba lezinye ziyabe zilotshwe ngolimi lwesindebele lelimi esishona lendimi ezinye lezi ezinye indima lezi ezinye zakhona sezisinqe ingwalo lezi ezihambe ezidobha okumqoka okuqukethwe yilesi sisekelo sombuso kuyindikimba endaweni yezokulotshwa kwesisekelo sombuso lesi ngako-ke sizame ukuthi zibe ziningi ngokwenza njalo njalo zithathele abantu isikhathi esilutshwa bakhangele khonokho kumqoka kakhulu ekutheni okuyikho kumqoka kakhulu kusisekelo sombuso
ngulowo ngulowo ukhangela okwakhe okumqondileyo isithi kuqakathekile
sikuthethe konke siyokumqoka amandla kamongameli ini idale lepalamende ini konke lokhu njalo khona konke kuzinto amalungelo oluntu yonke into enjengayinaleyo siyithethe emqoka kakhulu eyiyo eqakathekile ukuthi yiyo abantu sile bayidingayo ukuthi langabe buza bakhangela khonapho yikho khonokho okungasuze kusilele baza kuthola konke bese kusa lezi ingwalo ezilakho konke ikakhulu namhlanje kade sihamba sikhipha emaphepheni amaphephandaba sikhipha lonke uhlelo lonke yonke isicelo sombuso sinjalo besiphuma sinjalo ukuthi abanye bazafinyelela badle okunye sikuthile okukhona kulezi ngwalo ezisinqiweyo.